Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 kuMbimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Namukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sithina siyachothoza kakhulu labo abamthumbileyo asikhontwendle ukuthi umuntu athunjwe ngesizathu sokuthi ukhuluma mgceke lokho akufisayo kusenhlizweni yakhe. Isenzo sokuthunjwa kwaDamara sile mvundela enkulu.
Inhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezombusazwe kanye labomkhankaso wokutshengisela okhokhelwa intatheli izindaba u-Itai Dzamara owe-Occupy Africa Unity Square basola ukuthunjwa kwakhe izolo bekhuthaza abangabe belayo ukuthi bamveze ukuthi ungaphi.
Nxa ungaushela okokwenza empilweni kumbe ungekho emsebenzini wokuqhashwa kuyaphileka ngoba uyakuzama ukuthi uncedise abantwana bengashwela okokwenza kumbe bengashwela okokugqoka kumbe okokudla. Kulokhu yakukutholile yakusenise ukuthi zama ukubancedisa.
Uhulumende kanye lozulu weZimbabwe bakhuthazwa ukwamukela ukuthi ukuthengisa izitaladeni sekungumsebenzi uqobo wokuziphilisa njengoba imisebenzi yokuqhatshwa isemilutshwana. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokucela loba ukukhulekela izulu ukuthi line okwakusenziwa endulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Shifra Dzamara umkakhe kamnumzana Itai Dzamara yena othunjwe ngabantu abanakenelwa ukuthi ngabacuphi be-CIO eHarare izolo lamhla ucele abantu abathumbe umkakhe ukuthi bemphendukise ephila. Ekhuluma le-Studio 7 lamuhla unkosikazi Dzamara uthe uzwa ubuhlungu kakhulu ngokucatsha komkakhe. Wengeze wathi kalakuthandabuza ukuthi uDzamara uthunjwe ngabacuphi phezu kohlelo lwakhe lokutshengisela e-Africa Unity Square eHarare esithi uMongameli Mgabe sokumele asuke esikhundleni. Maningi amalunga labasakhulayo be-MDC abaseke bacatsha eminyakeni edluleyo abagoqela uMnumzana uMoyo Thandeka Ndira, Tshawona Chiminya, Lobeta Chokurumana labanye abatholakala sebefile. Unkosikazi Dzamara uthi uhambe emapholiseni lamuhla wayamangala ukuthi kulamadoda amahlanu athumbe umkakhe eHarare izolo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lelunga lomkhankaso wokutshengisela okhokhelwa nguDzamara owe-Occupy Africa Unity Square, uMnumzana Charles Nyoni.
Okwanamuhla nje akula nto ebambekayo ephumileyo ngaphandle kwamaruma amanga nje akade esithi kutholakale isidumbu eGoromond. Sasesuka nje sagijima siya khona ngale safica hathi kayisiye uDzamara. So okwakhe sikakabi kwaziwa ukuthi ungaphi kodwa usabe esaphila into esiyazile.
Amapholisa like lakhulumisana lawo yini namuhla?
Yes, hambile nje sesisiyafaka umbiko okuthi uDzamara kasimboni ukuthi ungaphi. Batshengisa njengabantu abaphathekileyo ngokuselakala kwakhe, babhalabhala amaripoti lesithi sizakwazisa umkhulu wamapholisa okhulumela amapholisa okumama ukuthiwa ngokereti ukuthi laye abe kwazi ukuthi uDzamara kakabonakali ukuthi ungaphi. Kodwa ndlile niphonge ukukhuluma nje njengabantu bomthini.
Izolo belisithi uthe ethunjwa khonapho wamemeza igama lomunye omthumbileyo amaziyo likuvezile lokho emapholiseni?
Hayi, asikuvezanga ngoba igama alimemezileyo ayisogama lakhe sililisile elaziwayo, nickname esiphonge uba kwazi ngabo abantu laba. Silamabizo esibapha wona nxa siphongusebenza nje laboDzamara ukuthi sibakwanise ukuba identify.
UMnumzana Charles Nyoni lilunga lomkhankaso okhokhelwa uMnumzana Itai Dzamara owe-Occupy Africa Unity Square. Kunjalo nje amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights acele umthethwandaba ukuthi ulaye ukumbe ngubani ongabe egcine uDzamara ukuthi amkhulule. UNtungameli uphinde waxoxa lokhokhela ugatsha lwabasakhulayo kwe-MDC ekhokhelwa uMnumzana Weshme Ncube, uMnumzana Decent Bajila laye osole ukuthunjwa kukaDzamara.
sithina siyachothoza kakhulu labo abamthumbileyo asikho into enhle ukuthi umuntu athunjwe ngesizathu sokuthi ukhuluma mgceke lokho akufisa kusenhlizweni yakhe isenzo sokuthunjwa kwaDzamara sile mvundela enkulu edala ukwethusela kwabanye abantu abatsha akade bekhuthazeka ngalezi zinto akade khuluma ngazo ngalezi zinto akade zenza ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi abantu bezibaphe bahlangane babe ndawonye babe lelizwi linye mayelana ngengqubela phambili yelizwe labo ngokunjalo sithi thina kuyinto embi ukuthunjwa kwaDzamara nxa kusenzakala abantu kabayenze konke okungakwenza basemandleni abo ukuthi uDzamara kwazakale ukuthi ungaphi siyakwazi uhulumende ulazi izindlela ezinjalo zokuthumba abantu.
Njengomkhokheli wabasakhulayo uyamkhombisa njani osakhulayo ukubana angene kwezombusazwe nxa lihlangana lezi hlakalo ezinje?
Izehlakalo ezinje nxa ukhuluma labantu abatsha ukufuze ukuthi bakunanzelele kathesi yikuthi kulokho okuthiwa ngama-revolution kumbe izimpi zikaZulu ayikho ngitsho leyodwa esiyake yaphumelela nxa abantu bengafikanga esibangeni sokuthi bathi bona lokhu sesikufake ezandleni zethu sokuyithi esesikwenza. Nxa abantu ukunyamalala kumbe ukuthunjwa kukaDzamara kufuze kunikaze abanye igunya.
Lo mnumzana Thisen Bachila, umkhokheli wogatsha lwabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube. Silokhu sikudaba lunye. Umsekeli welinye lamacele e-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai uthe kufanele uhulumende adingisise ngokuthunjwa kukaDzamara esithi ibandla lakhe lethukile ngoba uDzamara usanda ukuthi usekela isinqumo sebandla le-MDCT esokuthi litshengisele lisola ukubhidlika komnotho elizweni. Umnumzana Tsvangirai ubekhuluma emhlanganweni oqoqwe ngesiphangiphangi lamhla eHarare lapho atshele intatheli izindaba ukuthi kuyethusa okwenzakale kuDzamara ngoba kulandela amazwi kamsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa awukuthi yena wafundela ukudubula lokubulala. Ukuze sizwe okuningi ngokukhulunywe ngumnumzana Tsvangirai siqale ngokubuza umsekeli wesikhulumi se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuthi kungani ibandla lakhe lisola elezanu PF kanye lomongameli Mgabe ngokwehlele uDzamara.
Asibasoli, vele siyakwazi ukuthi yibo bodwa abanelisa ukuthi bathumbe abantu bahambe baye batshaya nxa besanelisa baze bababulale. So yikho sisithi khona uyita iDzamara kabamkhulule laba abantu abamthathayo njalo futhi bona laba abantu abathumbe uyita iDzamara kumele babotshwe ngoba isisekelo sombuso sakuleli lizwe siyamvumela ucomrade kaiDzamara ukuthi ajengisele as long engenzi umsindo kazange enze umsindo ayekwenza ikuhlala e-Africa Unity Square etshela uMgabe ukuthi umelele umsebenzi amthembisa wona ekhankasa kukhetho luka-2013.
Umnumzana Tsvangirai uqamba okwehlela ababengamalunga MDCT umuyi umnumzana Tondirai Ndira labanye kungenelana njani lokho?
Kungenelana ngokuthi bona labo ama-comrades ethu azichiyayo bathunjwa nabo bathe sebethunjwe sabadinga sabaswela inkamba zonke zamapolisa sabadinga sabaswela izibhedlela sayabadobha sebevele sebefile. So esuke sabelayo ukuthi kusho ukuthi yinto abafuna ukuyenza kuyita iDzamara ngoba thina sakubona kwenzakala kubalandeli bethu abaningi kakhulu sikhuluma kunjenje silaba ngo-500 la namhla ke sibadinga ilapha abakhona kasikwazi kodwa sesicabanga ukuthi bavele basichiya ngoba laba abantu bacatsha ngo-2008 bahambisa amagama abo ekutomana sahambisa emadali ukuthi laba bantu siyabadinga ngabadingwe lanamuhla kasikabatholi. So siyethuka ukuthi ukomrade Dzamara lapha khona silethemba ukuthi inkosi izaphathisa ukuthi kabakambulali.
Umnumzana Tsvangirai uthi lokhu kuyamangalisa ukuthi umongameli Mgabena ekhokhela umanyano we-African Union lowe-SADC akhokhele ilizwe lapho kulabantu abathunjwa libalele. Ungakusichasisela ngalokho?
Kuvele kuyanenkisa ukuthi uhlangothi le-SADC libe lemkhokheli owephula ilungelo loluntu. So kumele ukuthi SADC ihlanganise amakhanda ibone ukuthi iyakhulumisana naye uMgabe babone ukuthi uyita iDzamara uyadingwa aphendukiswe emulini yakhe njalo kumele sadakibone ukuthi umgabu usehlulekile ukubusa. Kambe shiwa ngabe ukuthi anjani sadaki yena sehlulela ukubusa iZimbabwe esebenza ukuthumba abantwana ngokuthi bathe bafuna imisebenzi.
Lo umsekeli wesikhulumisa MDCT unkosazana Thabita Khumalo bekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezenotho zithi umbukiso walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair uzancipha kakhulu kulandela ukonakala komnotho. Kodwa iziphathamandla zalumbukiso zona zithi zilethemba lokuthi uzaba mkhulu kulowanyakenye lanxa amafekithali eqhubeka ivalwa lamazwe angentshonalanga engafuni ukuvuselela kudlelwano lelizwe leZimbabwe. Umbukiso lo ozavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wakweZambia umnumzana Edgar Lungu oza kwenziwa kusukela mhla ka 21 kusiya ku 25 ngenyanga ezayo. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kutshela utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kaboni umbukiso walonyaka usiba mkhulu kulowanyaka enye.
Ngibona njengane trade fair eyomnyaka lo izabe iyi trade fair engayisiyo esiyikhangeleleyo esikhathini ezidlileyo. Kungenzakala sibile ukuthi amankampani akwamanye amazwe bengabuya uzosekela i-trade fair kodwa awusincedi lapha ukuthi silungise i-economy yethu ngoba kuloku hluphayo okuningi kwi-economy yethu okungalungiseki ngokuyendlela lezi ezabo-trade fair lokunye okwenzakalayo cricket.
Kodwa eminyakeni edluleyo siyasizwe besithi imbukiso iminenge ukwedlula umnyaka oyabo wedlule. Singabona kufana yini lo mnyaka?
Ngawo ubukisa into zakho uthengisela ukuthi ngithengisa lokhu nalokhu okungaba malini. Awusitshele ukuthi into le oyithengisayo izanceda i-business nalapha eZimbabwe. Esikubonayo ukuthi abantu bayabuya kumbukiso ngoba abanye bayabe sebuya ku holiday abanye bayabe sebuya nje ukuyobona ukuthi iZimbabwe yangkhona injani. Kodwa asiboni ukuthi laba ababukisayo ngemva kwenyanga ezintathu kumbe ezine bafuna ukuthi bavule amankampani yini. So ikubukisa kuphela izimali ziyabuya uthetre bayathaba kodwa akula kuqhubekela phambili after imibukiso eyenzakalayo Marshalls anti-trade. Uyakwazi ukuthi iZimbabwe iyahle ihambe eChina, iyahle ihambe eGermany iyobukisa khona ngale kodwa asibone ukuthi uyozala nkomoni ngawe ukuthi imbukise.
Umbukiso walonyaka ukhangelelwe ukuvulwa kusemthethweni ngumongameli wakweZambia omutsha umnumzana Edgar Lungu ngokukhuthaza umnotho ukuthi uqhubekele phambili njengoba siyabona iZambia la iyazifananela nje leZimbabwe.
Ngabona iZambia kathesi ilizwe elikhanya nje engani liyasukuma kodwa angiboni ukuthi umnumzana u-Edgar Lungu uza sinceda sibili ukuthi engakhuthaza abathengisayo ukuthi babuye lapha eZimbabwe bavule amabhizinisi. iZambia leZimbabwe bakubanga linye elokuthi labo bazama ukuhuga abantu ukuthi babuye emazweni abo. So ngibona njengani i-opportunity kumbe indlela nje ewunxuso ubaba uLungu ukuthi abuye lapha eZimbabwe njengoba simvakatshele sayathaba naye eZambia laphana ewina ama-elections. Kodwa nxa ungasekela akulaba abangameli ababuyayo abalesiqubu sibile esokuthi bangakwanisa ukuthi bahuge ama-investors kumbe abantu abanemali. So nxa ubaba uLungu impilo yakhe ikahle sibili uzabuya evule i-trade fair kodwa angibona ukuthi uzatshintsha umnotho walapha eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecobungula ezenotho bekhuluma ecingweni eseHarare. Go Studio 7 Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection sikhangela udaba lokuthunjwa kwasakhulayo uItai Tamara intatheli izindaba ejengisela eAfrica Unity Square. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Simone Gbagbo yena oyinkosikazi yowake waba ngumongameli wele Ivory Coast ugwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa elecala lokuphatheka kudlakela olwabulalisa abantu abazinkulungwane ezintathu olwaqhamuka ngemva kokhetho luka-2010 lo-2011. Yena lomkakhe uLaurent Gbagbo bala ukwamukela ukunqoba kuka-Alassane Ouattara okulapho okwaqhamuka udlakela. Kubikwa kudubuke ibhomba edolobheni leMaiduguri kwele Nigeria labulala abantu abangamachumi amahlanu. Leli bhomba libikwa lidubuke ngehola lesine ngemini yantambama emkambo omkhulu waleli dolobho. Amapholisa abikwa abesalisa intatheli izindaba ukuthatha imfanekiso loba ukuthapha izindaba. ELeCuba lisole kakhulu izijeziso ezintsha ezethulelwe eleVenezuela ngelemelika lamhlanje. Lokhu ngokuqala ukuthi ELeCuba liphumele egcekeni lisola izibopho zemelika lokhu amazwe amabili abika ukuthi azasungula inkulumo zokuvuselela ubudlelwano nyakenye. Uhulumende kanye lozulu weZimbabwe bakhuthazwa ukwamukela ukuba ukuthengisa ezitaladeni sokungumsebenzi uqobo okuziphilisa njengoba imisebenzi yokuqhatshwa isimilutshwana elizweni. Abasembusweni bona bakhuthazwa ukulungisa imithetho ephathisa abaphila ngokuthengisa laba ngoba sekuyiyo indlela yokuziphilisa ngemva kokuvalwa kwamankampani amaningi elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe inkokheli yabaphila ngokuthengisa eNational Vendors Union ebisemkhosini wombukiso yemifanekiso owenzelwe eHarare City Library lamhle kuseni itshengisa ubunzima obubhekana lamalunga esifazane aphila ngokuthengisa. Le mifanekiso ebukiswayo ithethwe ngenye intatheli izindaba yesifazane esebenzela inkampani ye-Alpha Media Holdings AMH unkosazana Cynthia Matonodze ephathiswa ngabenhlanganiso ye-Federation of African Media Women in Zimbabwe FAMS ilandisa phezu kwempilo yabesifazane lemuli zabo abaphila ngayo ngesikhathi besebenza ukuthengisa ezitaladeni. Lumbukiso oqale lamhlanje uzaphela ngenyanga ezayo kamabasa. Ugogulizi Mpofu uleminyaka engamachumi ayisithupha lasishiyagalombili 68 njalo uhlala emzini weMbare kodwa edabuka konkone enkayi esigabeni seMathebeleland North. Uthi uthethele linyathelo lokuthengisa ezitaladeni kusukela ngomnyaka 1995 kuze kube lamhla lokhu ngemva kokubhubha kwezibulo lakhe lomalukazane abamchiyela abazukulu abathathu okube kumele abanakekele.
So abantwana bahlala lobaba wabo omncinyane lo mntanami omncane ehlala la emzini wami ngiyogcina imuli yona le. Mina ngiyabe ngithengisa ngisenzela ukubabhadala e-school fees nobanika okokuhle. Wakhulapha embese khona ndithengisa umthanyelo kulezi nsuku sengoda indlubu lamazambane. Awu ngiyakuthola mbijana yona le.
Kuthi unkosazana Duduzile Ncube ohlala eHopley oleminyaka engamachumi amane yokuzalwa usele minyaka elichumi lambili ephila ngokuthengisa ngemva kokubhujelwa ngumkakhe wamchiya elengane ezintathu. Uqale ukuphatha lomsebenzi uMancube ngemva kokubhujelwa ngumkakhe lo waqala esathengisa amabhasikiti akhe eHarare lapho kade edabula imimango kabili ngenyanga ukuzathengisa esuka egwelutshena enkayi.
Nxa ungauswele okokwenza empilweni kumbe ungekho emsebenzini wokuqhashwa kuyaphileka ngoba uyakuzama ukuthi uncedise abantwana bengaswele okokwenza kumbe bengaswele okokugqoka kumbe okokudla kulokhu uyakutholile uyakusenise ukuthi uzame ukubancedisa.
Ukhala ngesimo somnotho ethi sekubangele ukwanda kwabathengisayo laba ngoba sekubangisanwa abathengi banye.
kuyasiphazamisa ngoba labanye futhi abayesebesuka emsebenzini sebechayisa bebe bezothengisa abanye sihlangana lohlupho lokuthi sebesesibangisana izindawo.
Unkosikazi Sikhangele Nyoni wase Glenview 3 eHarare ulengane ezinhlanu njalo uphila ngokuthengisa okungumsebenzi yaqale ngomnyaka 2000 esathengisa amatamatisi waseguqulela ekuthengiseni izikhwama zokuthwala impahla.
Kwangalokhu kubanga umngane wami easily gave up wahla athi angikwanisi ngoba I can't 3 days with one box of tomatoes sekela mna ngathi ngijwayele never give up. As long kuzahamba kuphela ngaqalisa ngajayelelwa ngabantu abantu sebejayela sebejayela then abantu bathanda futhi ukuba usmart lembohla ihlangala amatamatis the way you dress the way you talk to them ngihlezi umuntu oyole smile ngikhuluma labantu kuhle ilembu lami bafike sokuthi yabona into yiyo yona le lembu lakho lihlala amatamatis itape i-digital esmart wena ngokwakho smart so ngaba la more customers ukuthi ngaze ngithengise amatamatis ukuthi anzange ngibone kunjalo ngaze ngikwanisa ukuthi ngifika so benze i-queue bethenga.
Abaphila ngokuthengisa laba baveza ukuba sekunganeno kulezi nsuku ngoba bengasahlukuluzwa ngumunicipala njengalokho obekusenzakala eminyakeni edlule. Bakhala ngendawo zokuthengisela njengoba lokhe besiba baningi abangena kulomsebenzi befuqwa ukusilela kwemisebenzi ngemva kokuvalwa kwamakampani ngoba isimo somnotho singesihle. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokucela loba ukukhulekela izulu. Izolo abadala bebephuma emakhaya abo besiya kwenza imikhuba yesintu emfihlo bethethela loba ukuthandazela ukuthi izulu line. Amahosana ayigida echaya phansi lokunye nje imicimbicimbi. Abazi ngokwakusenzakala endulo njalo okulokhu kusenziwa kwezinye indawo nxa kucelwa izulu bathi lokhu kwakusenzelwa ukuvimba indlala elizweni. Ukuze sihlolisise udaba lolu ake sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu unkosazana Stars Thebe Mathe elomnumzana Thabani Khumalo bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Kwakuhanjwa ika okokuqala kwakulesithuba lokwethula okwakuphuma ijumo abadala baphume baye kwethula izihlahla ezomileyo izindlu zabothekwane akunye okuzitshe zahlela egcekeni ezilamathamba asegcekeni kufihlwafihlwe kuze kuye kubonakala okunokuzila kusegcekeni kwakuthiwa abadala baphume baye egangeni baye hlambulula iganga sebeqede lokhu kuhlambulula iganga kwakusiba lesithuba lokuthi sokuthi masinyane nje kuyakusetshenzwa egangeni lapha kuyakwenziwa imikhuba yemtolo yonke ukugidwe kusine phela ababuye lamachaganyana ababuye lamachaganyana lezindiwanyana okwakumele kubuyekwe kuthiye kubuyekiwe khonapho kwenziwa izicelo lezibiko egangeni laphana bese kusiba le mikhuba efakwayo kwakudala ukuthi nxa ngabe zonke leyo mikhiba isilandele izulu lalingakhalini njalo lalibuya nxa libuya lizinele kuhle kwakungekho konke lokhu kuzwakala kuthiwa lapha sokuthe lapha sokuthe ngenxa yokuthi kwakusiba le ndlela enhle yokulandela isintu leyokulandela amasiko leyokucela kuNkulunkulu.
Baba Khumalo, nansi indaba.
Kuyabonakala lokuthi nje ngilekelele kumama khona ukuthi ulaka inkosazana bebethi lingabi lolaka belifuna kuhle kwizulu kube kuhle kube ziyana nangaphandle kokuthi ilizwe leni liyakhanya ukuthi lona liyinkangala abantu kufanele ukuthi bahlale besemkhubeni yabo kwenzela ukuthi singabi lendlala isikhathi eziningi njengalokhu vele sisenkangala.
Baba Khumalo-ke siyabona ukuthi kwakusenziwa kudala kambe lokhu senziwa kade ziyena
akusenziwa njengalokho okwakusenziwa kudala ikakhulu kwelakithi ngapha emandebeleni basukuma kuphela nxa kubonakala ukuthi kube le ndlala sebezabonakala ukuthi abalutshwane bakulandelele bakwenze kodwa kakhulu-ke kubangelwa zinkonzo abantu sebangena ezinkonzweni sebecabanga ukuthi bakhulume lenkulunkulu kuya emachechi noma ensane izinto ezinjengazonezo bese kusenza ukuthi indlela yakithi ingalisabonakala njengendlela okufanele ukuthi ibonakale ngayo.
Ye kambe kunjalo-ke Mabhoqo.
Ye Dube, isintu kasisalandelwa kubi osokusenzakala elizweni emhlabeni ngoba solo ubehlonitshwa uNkulunkulu enze ezulu lomhlaba lapho konke okuphila phakathi kwawo kuhlonitshe amasiko ayezele ekhona ngesikhathi sayibolo ngoba uyakhumbula phela lasemlayeni yakhe uNkulunkulu eBhayibheli ngale uthi uhlonipha uyihlo lonyoko uze insuku zakho zande ezweni uJehova uThixo wakho kuphelula. Lokhu bekusitsho ukuthi uhlonipha konke okutsheliweyo njalo okufundiswe ngumzali. Abesesithi nxa wayethumela indodana yakhe emhlabeni wathi uNkulunkulu ngithumela indodana yami emhlabeni hhayi ukuchitha kodwa ukuzogcwalisa. Konke lokho bekusiya ekutheni amasiko besivele siphila ngawo izolo bephila abokhokho bethu. Umlimi kawasolanga waletha impucuko kuphela ezogcwalisa kulokho bekuvele kukhona, waletha iBhayibhili eliletha ukuthobeka lokugoga lokho bekuvele kukhona. Kodwa sesi nokuxhwala esesiyikho khona sesisithi thina asilandeli amasiko asihambi ukuyakhuleka ngaphansi kwezihlahla zemtholo. Lamuhla sesiphilisa abantwabethu ebunzimeni ngoba sesilahle lokho esakufundiswayo. Abantwana abalaqala ngabazilupho imvana levelwe muva. Isiqiniso kubi lokho esesikwenza Jobe.
Khumalo, abantu sebexhwalile yini?
Asiyazake sekubala ekuxhwaleni. Abantu sebathatha iinkonzo zezinye izizwe bazibaka baziphakamisa zaba yizo ezisemgoka. Nisekusenza ukuthi thina silahlo kwethu sigcine sesibambelela kokwabo. Kanti bekulezi nkonzo zakithi njengoba umama ethile ukuthi lezi zinkonzo zakithi okungamelanga sizilahle eziyilifa lethu.
Lapha sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu uNkosazana Stars Thebe Mathe exoxa lomnumzana Thabani Khumalo belo Gibbs Dube weStudio 7. Udaba esingenelisanga ukulethulela lona kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo, iqembu lenguqo leDynamos yilo eliphakamise inkezo yalonyaka eBob 91 ngemva kokunqoba elikwenzeke leCapes United ngesonto emdlalweni okuphinde wabonakala njalo ukungaziphathi kwabalandeli bomdlalo wenguqu. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leDynamos liphindisele ukudliwa elikwenziwe ngeleCapes United kunkezo yesayino Zimbabwe Cup ngenyanga edlulileyo ngokutshaya imakepekepe nge-1 kanye emdlalweni obasenkundleni yeRovaro. Le mpumela ilakho ukupha isipindi abalandeli baleli qembu phezu kwabaqeqeshi beqembu abatsha uDavid Mandigora kanye loTondra Indiraya, ngoba kulecele labalandeli baleli qembu abangazange bethakazelele ukuqhashwa kwabo bethatha isikhundla somqeqeshi ophakamise isicoco seligi iminyaka emine ilandelana uCalisto Basua. Lo mdlalo ubelezehlakalo zokujikijelwa kwamatshe lokunye okuthiyeneyo phakathi kwenkundla, njalo lokhu kuza ngemva kokuba kubelezehlakalo ezifanayo emdlalweni wokudinga iqembu ebelizadlala leDynamos kufinali obuphakathi kweCapes United le Highlanders enkundleni eBarber Fields. Sikhangele imidlalo yenguqu edlalwa kwamanye amazwe. Elizweni leSouth Africa, umdlalo omkhulu kuphakathi kweqembu elihlezi phezu kwengalane leKaizer Chiefs lele Orlando Pirates uphelezi ngujikelo lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Limpumela ichiye iqembu leChiefs likhokhela ngemiklomelo elithumi lanye phezu kwengalane lile miklomelo ngamashumi amahlanu lanye, ukuthi ngemva kwalo kule qembu leMamelodi Sundowns elile miklomelo ngamashumi amane ndawonye lele Bidvest Wits, ikanti leOrlando Pirates likundawo yesine lile miklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa. NgaseNgilandi bekulomdlalo owodwa weligi kulimpela viki njengoba amaqembu ephatheke kumncintiswano we-FA Cup. Lo mdlalo ngobuphakathi kweQPR leTottenham Hotspur wona ophele iqembu leSpurs linqobe nge-2-1. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Ngesikhangele ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo amabandla ezombusazwe kanye labo mkhankaso wokutshengisela ukhokhelwa intatheli zindaba uItai Tzamara we-Occupy Africa Unity Square basola ukuthunjwa kwakhe izolo bekhuthaza abangabe belayo ukuthi bamveze ukuthi ungaphi. Uhulumende kanye lozulu weZimbabwe bakhuthazwa ukwamukela ukuthi ukuthengisa izitaladini sekungumsebenzi uqobo wokuziphilisa njengoba imisebenzi yokuqhatshwa isimlutshwana. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.